Ngiyabonga bensile rally njengoba libonile namuhla ke eKinoy umongameli uthe ngena ngenxa ukuthi bazondile ke labe siphikisana labo yikho ke bethuma abantu kubana bezojikela ke ama grenade endleleni wana belimaza izimota labantu kodwa ke sikwanise ukumeka shoot abantu bonke basave sakuqhubekela phambili ke ngohlelo lwethu lokubonga abantu beKinoy sibabonga kakhulu ngokusekela ke inguquko lokubana elizweni lethu ke kube lenguquko
manje ngokubona kwenu kuzaphetha ngani lizaqhubeka lilokho lisenza imihlangano khona kukhanya kulobudlangudlangu obunje
ngiyabonga yes aqhubekela phambili ngomhlangano wethu yes ibunzima ehlangana labo ke ekulweleni kwethu kubana elizweni lethu kube lenguquko kunjalo asoze samisa ngoba injongo yabo kubana besimise njalo bemisa umongameli wathi ke Nelson Chamisa ke obuye ke utholakala sele support ke enkulu elizweni so asoze simethe njenge triple C ngenxa kubana ke singilungiselele ukuba fomu uhulumeni lomutsha lokho ke akusoze ke kumiswe ke ngubani lobani kakhulu ke ukusebenzisa indaba ke zokufuna ukwethusela abantu lokulimaza abantu ke lokubana ke thina sisekele ngoba we legitimate political organization erejistwe okusemthethweni so lilalithi lalilungelo so lokuhlangana siyalungisa ilungelo lokuqhubekela phambili ngomsebenzi ethiwa suze sime siyaphambili ke ngeviki ezayo siya ke kwenye indawo lapho esahlangana khona labantu bethu ke so sizaqhubekela phambili si-organize umhlangano nyabo.